Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Ijona njani mthwakazo muhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 13 Mpalakazi 2017 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla leZANU-PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo.
Kuningi okungaphuma wena lami lomsebenzi. So isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele bana umkhonomi lowo, umkhonomi ozaaffecta mina nabantwana bami.
Izizalwane zeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo.
Ngendlela engibona ngakhona isimo esingakhona ekhaya, okwenzeke kumnanga ozalala uwenza la into okungathi bebeyiplanile yona ukuthi bakhiphe lo mdala lo mgave lo, and then umungene uthiyoyanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leZANU-PF lithi umongameli Emmerson Mnangagwa engaguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Abalandeli bebandla leZANU-PF abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi uMnangagwa uzinikele ukuthi umnotho wenelise ukuguquka ngesiphangiphangi kulandela ukudilika kwawo kusabusa uMnumzana Robert Mugabe. Kodwa-ke abaphikisa ibandla elibusayo bathi uMnangagwa angeke aguqule umnotho ngenxa yokuthi ugonjolozelwe ngabantu abakubutho leZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uMnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-PF Central Committee lo Dokotela Nkululeko Sibanda ingcwedi kwezombusazwe. UJuma usungula lingxoxo.
Well, kuningi okungaphuma kodwa okuqade kube yikuthi bona sizwisise ukubana amazwi esashiyelwa ngumongameli owaphumayo wamgabe ukuthi wena lami silomsebenzi asemele siwasebenzise kathesi. So isikhathi sokuthi bona abantu siye sikhangele ubana umkhonomi lowo, umkhonomi ozaaffecta mina nabantwana bami. Ngakho-ke if I sabotage ngendlela ezingabe zijiyene, ngiyabe ngibulala into engaphilisa mina nabantwana bami nesizukulwane esilandelayo. Sokufunakala lapha ukubana abantu beke bekhohlwe ngoba ababhathi lezi ezijiyetshiyeneyo sikhangele, ngoba at least umongameli obutha lo obuyayo ubuya elomngqondo okubambisana labantu bonke lokwana shuthi ngesikhiwa yi-re-engagement. So singakungenisa ngelayini naleyo, ngeforum enaleyo oyona, asisebenzeni nomuntu wonke, sizwanane nomuntu wonke, siphile into enanalo nto yi-global village. Akunanto engehlula ubana umkhonomi wethu uvuke ubuyele phezulu lapho kade vele ukhona khona.
Ye, siyambuza kakhulu-ke ubaba uJuma. Dokotela Sibanda, ubona njani kuloko okhulunywa nguJuma? Kukhona yini okuzaphuma sibili?
Hayi, ngibone ngani ubaba uJuma ulethemba elikhulu kakhulu, kodwa ngibone ngani uzadana kakhulu, ngoba isikhathi esilaso kusukela namhlanje kuze kufike isikhathi sokhetho sincane kakhulu. Umkhonomi uyekabuhlungu, siyabona ukuthi iy'ntengo zezinto ziyakhwela nje kunjena. Okumele kuqale kwenziwe ukuthi iy'ntengo lezi ziqale zimanejwe, zi-stabilize ngesikhiwa, khona ukho kuze thatha isikhathi ngoba inyanga ezimbili ezintathu ukuthi ungathi usungakhulisa umkhonomi ngaleso sikhathi, ngenyanga ezingu-4 kumbe ezingu-5 kungabe kungumsebenzi onzima ongake wenziwe lama-economist aphezulu emhlabeni wonke jikelele. Njalo siyabona ukuthi indlela esiyakhiwe ngayo uhulumende kapresident uMnangagwa itshengisa ukuthi kayisiyo leyi eseceleni lengcwethi abantu abazi umsebenzi, njalo abantu abasingathi bale experience bayakwazi ukwenza umsebenzi ngendlela eqakathekileyo. Kukhanya ukhetha abantu abalokwenza le butho, abantu akade bevele bekhona kuhulumente asebehluleka kudala. Kangiboni mina ukuthi uzasithatha ngaphi isimanga esikhulu angasenza esebenzisa izipaneli ezifanayo ezibesetshenziswa iZimbabwe kusukela ngo-1980. Angiboni ukuthi kule moto ezasukuma ihambe lapha ingena emgwaqweni. Ngibona mina lokho i-pushcart leyo.
Ye, uyamuzwa lapha-ke baba Juma, uyakhuluma uSibanda ukuthi okusobala lapha yikuthi sokungene ibutho phakathi kuhulumende, ngakho vela kusize kuhambe lutho. Lezi panela ezisetshenziswayo sezigcwele irusi kuphela, kusela lutho la. Akumphendule khona mpo Juma.
Abantu bazamangala ukubana ibutho lethu asobantu bokulwa nje kuphela nomvorodo, ibutho leli ngabantu abaqeqeshile kakhulu endaweni eziningi kakhulu. Khonaphana kutrenisi lama-injiniya, amadokotela, ama-economist, konke ungakuqamba uyakuthola khonaphana. Sikhuluma nje wabana even ungakhangela ubaba ungene ku-Foreign Affairs Ministry, ubaba uSibusiso Moyo. Khangela ubana uqeqeshe njani kwabantu, ufunde njani, ulakho konke okudingayo. So abantu lingapha kukhangela enqombe libutho sibakanta ubutho sicanga ukulwa nje lobudlakudlaku, baqeqeshile abantu bona labana. Kodwa into eqade njengoba ngithile yinto yokuthi bona mina lawe siyenzani, singakudonsela emuva kwinto lokhu vele kuzakuma. Kodwa singakuphusha sibi njengoba ejile ubaba uSibanda siwunike i-posted uyavuka kuhambe ye akusoze kulunge konke ka-one uhle ukuthi uhle kube mnandi ka-one njengoba sitsho isikhathi sifitshane lesi. Kodwa esiwugale ukuthi bona from namuhle kuze ufike kwabantu isikhathi se-election, at least kumele kube sokule zinto ezitshengisayo ama-pointers ngesikhiwa ukuthi bona lapha sokuvuka, lapha sokuvuthwa, laphana sokuvuthwa sesimele ukuthi bona kunjani kuvuthisise nje kuphela sisiya phambili. Ngoba njengoba ngilitshilo umkhonomi aso weparty aso mntwana, umkhonomi u-affect umuntu wonke jikelele.
Ye, siyakumuzwa kakhulu uJuma. Baba Dokotela Sibanda, uJuma lapha akakho egangeni ezingela ngapha eDelisaudweni. Akunjalo kona.
No, mbone ngani uJuma, izipiso zakhe zinhle kakhulu, ngiyazithanda. Mbone ngani lathi wonke umuntu ufisela ukuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe bangathola ububele ngesikhathi esincanyazanyana esizayo. Kodwa ubuzima obukhona yibo lobo bokuthi nxa ukhangela kusukela u-24 November kulomnyaka, uhulumende kaMnangagwa eqala kungani uyangena ukuthi abe nguyena, sibone izinto ezincane kakhulu ezingazange zehlule umgabe ezehluleka uMnangagwa, u-President Mnangagwa, ezifana lokuthi kumthathe 5 days ukufaka i-cabinet. Uthe efaka i-cabinet wayifaka wadlulisa ngenamba ezingu-3 abantu afanele abaaphoyinte, esehluleka ukulandela into ezisegcekeni ukubusa ilizwe. Ufuna umuntu olamehlo akhaliphileyo abonayo, angenzi amaphutha amancane kangaka ayenza ukuthi alale ngasale ulele ngasalele mhlazane faka ukhabinet wakhe uPresident Mnangagwa, esezama ukuthi amtshintshe futhi esenza umsebenzi owodwa kabili. Khonokho kuyisitshengiselo esisegcekeni kakhulu ukwedlula ezinye zonke phansi lapha emhlabeni, esitshengisa ukuthi umsebenzi lowo ungani uyamehlula umuntu omdala, ungani ngesikhiwa singathi is not cut out for it, kuyalumela upheka nsukuzonke nje sikhangele uwapheka amagwadla akhe elenhlabathi ezama ukuwahlafuna amehlule. Akazi ukuthi ithemba ngingalibeka kanjani, singalibeka kanjani, khona kumgceke ukuthi kunzima.
Ye baba Juma, ngamafitshane sibelivala khonapho.
Oqhubekayo ngohambayo, ungama wandawo sozuqhubeke njalo asozuhambe. Asambeni siqhubeke, kube namaphutha lapha nalapha, kodwa into eqatile lona siwalungisise. Ngoba vele indoda evumayo lapha ebona ukuthi hayi lapha sengiphambanisile, ungabona umuntu eseqhisa ikhanda uye umuntu odangerous, kodwa ovumayo ukuthi hayi lapha ngiphambanisekile kahle siwulungise masinyane. Mina ngibona ngathi yiso isiqaliso sibile esisidingayo, yi-foundation esiyifunayo. Ngoba asidingi ukuthi wona sithi wona sifuna umuntu ole-experience, ngoba somele simisele phela futhi uba umgabe bek, which is not the correct way to do it. Asifundeni yena lo khona ngafunde eqhubeke sihamba simncedisana, ngoba kuvele khona phana bekumele kube nama-advisor athi bemele bemtshengisa ukuthi lapha sokurodala, lapha sokuhamba so, lapha sokuhamba so. So khulukwana asivuseni isipiriti solanisane sokuthi wona oqhubekayo ngohambayo sizafika.
Vala amafitshane Dokotela Sibanda.
Ngibona limqotho lelo sibile lisho ukuthi oqhubekayo ngohambayo, kodwa hayi phela ungabona umuntu esekhutshwa into elingana laye usumangala ukuthi kathi umuntu lowo ubefuna amagogorosini kumbe mhlawumbe angaboni kuhle. Xa esenjalo sokufanele simkhangelisise kahle. Njalo okufanele sikuqakathekise kakhulu abantu beZimbabwe yikuthi sikhangele ukuthi izinto zonke ezenziwa nguhulumende omutsha zinakekele kuliphi icele. Sikhanye ngale kathi sizothola khona abantu bayatshaywa, sesibuyele khona kuyana kukaPresident Mugabe, abantu abafake kukhabhinethi ngabakaPresident Mugabe, ababotshwayo ngezinto ezishiyeneyo ngabantu abangasapoti uPresident Mnangagwa, abafakwe ezikhundleni ngabantu kuphela bebutho abamsapoti ukuthi angene esikhundleni. Khonokho kakuwakho umkhonomi, njalo lalaba azama ukuthi uzadlelana nabo khonokho okutshiwo lapha ngababa uChuma ukuthi kuthiwa khona i-re-engagement abantu abari-engage lo hulumende onjalo balutshwane olokhetho okhetha kuphela bakhe efaka abanye bonzimeni mbonani upresident Mnangagwa kuza fanele ayenze i-restart eminyakeni ezayo usekuqalise ngendlela embi kakhulu engathumezeli imeseji enhle kwabanye ababebukele bezama ukuthi basebenzele lizwe.
Lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okudalele ZANU PF Central Committee lo Dr. Nkululeko Sibanda ingcwethi kwezembusazwe. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930-15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine. Kulabantu abasola kakhulu umongameli Emmerson Mnangagwa okhethe u-retired General Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Moati ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Bathi ababili laba kabasoze bamncedise ngitsho lakancane ukuguqula okwenzakala kwele Zimbabwe njengoba sebahlala kakhulu kubutho njalo lakurhulumente. Bakhulume lokhu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngiloba bake ukhulumani ecingweni ubona njani ukhetho kaKembo Moati lo mnumzana Constantino Chiwenga
lokhu sokuveza sobala sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi ukuba ukukhethwa kukamongameli kaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje ibungane obenziwayo uChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe Mnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo ophumile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli njalo uChiwenga uthe ezi ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo bayibiza ngesihlungu badikhu so ukhetho kakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo Mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo. Ukhetha kamohadi I think baqhubekela ku-unit accord abakwaqhaka so mina ngibona ukuthi bona kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje kwabajayelekile yasihlukumeza kakhulu ngokubana nxa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje kutho vela akula muntu ofuna ilizwe lisithumele liye phambili kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi akusuke uhlangothi abangasebenzeli lokhu kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle elizwe kumele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathile sesiresign ba-resign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi labantu badensolo yokuthi ilizwe ayihanjiswa ngendlela ekahle but manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingangenzi ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake lami ngithi Dube woza lapho ube ngumsekeli wami obviously Dube wona ngendlela ukuthi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele labe ngitshela khona uzakwenza njengokuthi uthia silento yethu sinefuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sine-agenda sile njongo yethu esihlongelezele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu leZANU PF ngathi singibandla lethu ngibandla lethu ledube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokhu savele sikwenza soyibungane nje lokwenziwe lapho
ye kodwa-ke ubona zani kodwa bazawenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khonapho
lapha Dube akulalutho oluzaphuma ngoba into lizaphuma nje ukuthi khona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe lamsenza gibela imbiza mtshina lami lamke ngibengithiwa acting president lami nke ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhone lami ukuthi ngikhonge njengendoda
ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathina lokusasa
ngiyabonga lami Dube ngiqhima nthuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho uKembo Moati lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kulento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinjayo lapha ubone kuwena nje ukuthi obona lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vela ayikho indaba le ayikho nje kancane
ukutsho ngani kona
mangiyibhekile nje i-cabinet yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho usithi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngale ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi opposition phathe ngalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngikubona kwami angiliboni itshintsho ezimbabwe ngibona nje kuyababhedwes
yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina mi right injani yenu bantu siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uJiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisi ukuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mina mboni ntshintsho ngoba vele yizana uPF and njengathi thinesivele eMathebeland vele akusiphathi ngoba vele sihlala sincindezele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni
umwadi kuthiwa ke uyabe bambe khonokho kungazani kuhambelana national healing yokumanxeba phela ukuthi athotshwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
hayi mina vela ngimthemba umahamadi kuthiwa ngibani umohadi anti ngowe-bed bridge lwana owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabo mnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sazodubeka ukudlula lokho
laba ngabalandeli be-Studio 7 abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Ngambe kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Uza kuquka na umnotho kumbe haji? Abantu bazaphila njani? Ake lizwe ukuthi zithini ezinye izalwane zeZimbabwe ngokuza kwenzakala ngomnyaka ozayo.
Ecingweni. Ubona njani ukhetho kaKembo Mwadi lo mnumzana Constantino Chiwenga?
Lokhu sokuveza sobala, sokuveza nje sobala njengempahla yembuzi. Ukuba ukukhethwa kukamongameli kwaChiwenga njengomsekeli kamongameli kutsho nje yibungani obenziwayo uChiwenga wafuthelwa ngemva kokuxotshwa kukamngane wakhe uMnangagwa njengomsekeli kamongameli ukuba ngumsekeli kalo ophumile esikhundleni uRobert ukuthi abe ngumongameli njalo uChiwenga uthe ezwa ubuhlungu wasimela ke umngane wakhe ngokwenza le nto leyo abayibiza ngesihlungu badikhu so ukukhethwa kwakhe lokhu nje kuveza ukubana bona lo mnangagwa sebengene nje ukuthi bazoyenza abakufunayo ukukhetha kumongameli Mohadi I think baqhubekela ku unit accord abakwaqhaka so mina ngibona ukuthi bona kuyasiza lokhu ngoba nje kuzaqhubeka nje kuyivusela ababenza nje kwabujayelekile yasikumenza kakhulu ngokubana xa ilizwe libukhokhelwa ngobungane kanje kuthi vela akula umuntu ofuna ilizwe lithumele phambili kuba bona bakhethile nje bakhetha abantu abangathi abusuke uhlangothi abangasebenzeli lokho kube nxa ukuthi babehlukumezeka ukubana umgabe wayengabusi kahle elizwe komele manje baphume kuhulumeni bathi bona hayi thina sesikhathele sesiresign baresign angithi bathi yabona kahle ukuthi hayi la bantu badensolo yokuthi ilizwe alihanjiswa ngendlela ekahle but manje ngathi kwenziwa amakhulu kanje ngingangenza ikhulu mina sengiqeda ngithatha umngane wami uDube ngimfake lami ngithi Dube wozalabona ube ngumsekeli wami obviously people wona ngizele ukuthi ngikwenzele i-favor awusoze ungihlukumele laba engitshela khona zakwenza njalo kusho ukuthi sile nto yethu isifuna ukuyiphusha ngathi ngesilungu sile agenda sile njongo yethu esihlongele ukuyiyenza ifana nani ifana nokuqinisa ibandla lethu lezana uPF ngathi singibandla lethu ngibandla lethu leDube parties sasikhaya ukuthi sizayenza lokho esavele sikwenza so yibungane nje lokwenziwe lapha
ye kodwa ke ubona ngizani kodwa bazayenzelana abantu akulalutho oluzaphuma khona
alapha tibe akula lutholi zaphuma ngoba into lutholi zaphuma nje ukuthi kona uConstantino Chiwenga uzabamba uMnangagwa isandla ukuthi andoda njengoba lami ngakusebenzela ngiyabonga ngoba lawe singilasenza senza gibela indiza mchina lami lamke ngibengithiwa acting president lami ngike ngitsho ngithiwa elizweni lami ngikhona lami ukuthi ngikhonye njengendoda so njengoba ngikwenzela ifavor lawe ungenzela ifavor ndoda hayi chawula lapha nje siqhubekele phambili nempilo yethu sikwenzelana nje ubungani kube bona ngabe umbono wami kanje Dube aluba bona ukuthi bekhangela ukuthi ayilizwe libafuna ilizwe libe kahle ngithi why bengathatha bambananga lalaba abamabandla aphikisayo maybe bathi bona okay njoba kwaba lo manyano kwaba khona waphakathi kwamabandla kusalo kodwa iGNU njoba uthi umnumzane ufangela la wayekhona ungaba njani ukuthi siqale ngoba sifuna ukuba ngibizwe lethi la simbizeni la eduzane la aze kuhulumende la ngamacebo akhe kumbe abe ngumsekelo wesibili la kumbe abe ngumsekelo wokuqala kama ungingamene bese uzabona khona ukuthi hayi nawo ndinjengoba ngokuthumelelezi ngokuthuthukisilezi lapho nje mambona ukukhethwa kwakakhonsistene chiwenga ibungane babo njengoba benzileyo ngoba nxa ngikhangele angikholwa ukubana uconsistene chiwenga engabe ephezulu kulele labo lezano PF ukuthi wona sengabe lungele ukuthi abe ngomongameli ngelo and then kungifuna ukuthi wona bafuna ukulungisa ibizo ngithi ngakuthi asithi owayengumongameli umgabo waphambanisa ngokuxotsha umnangaka kaphambanisanga yini ngokuxotsha umjuru waphambanisa umjuru wayeqinijuru wayecabanga ukumxotsha so bona base bexotsha umgabo lo into yakhona twe mina ngilasi isifuthisiko ngakho yalo actually sengidanile sengikhathile emoyeni ngalokhu bengikhangelela ukuthi njengoba sekwenziwe kanje bazathi amaZimbabwe phambili isizalwane zeZimbabwe phambili ngathi Zimbabwe first but lapho sekuthiwa friends first yabona angisela lithemba
ye siyabonga kakhulu-ke mfowethu ungathinela kusasa
ngiyabonga lamba bdube ngiqhwema njuma ngilapha okwamanje ngilapha e-South Africa
okwamanje-ke uyasizwa ecingweni khonapho
yebo ukuphungula okhulumayo umama
Sibongile ukhembo mungathi lo baba uChiwenga bazayenzelani abantu beZimbabwe ngombono wakho
baba le udodi lo yenzakala lapha ekhaya angiboni kunento nje enhle evele ezenzeka lapha kunalutho elisinjayo lapha ubone kwena izokuthokola lizofaka ephalamenti amasosha hhayi vele ayikho indaba le ayikho nakancane
ukutsho ngani kona
mangiyidekile nje ikhabhinethi yalapho vele ngibona nje akulalo lona itshintsho futhithi uma kungaqhubeka kuloko kuhamba ngaleyo ndlela engibona okuphethe ngayo ayithi i-opposition iphathe engalibusa engaliphatha leli lizwe engalitshintsha ngoba thina vele la mina ngokubona kwami angiliboni itshintsho eZimbabwe ngibona nje kuyababhedwesi
yalo sesilobana ecingweni Dorothy uyangizwa
ye ngiyalizwa ye
injani impilo yakho ma
hayi mina yami right injani yenu bani siyabonga ngohlelo
yebo phela so wena ubona njani khona okuzayenziwa umnumzana Kembo Mwadi kanye lo mnumzana uChiwenga kuyaphumani khona
hayi mina ngikuthakazeleli ngisho ngoba kukhanya vele into le yayiplaniwe sure kungayisikuthi uGrace wayenza khonokho izinto zokuthi wayesethethisa abantu esenzani umgabe ngabe lonke khona so vele mna mboni ntshintsho ngoba vele yizanu PF and njengathi thina sivele eMathebeland vela kusiphathi ngoba vele sihlala sincindezele so sesilubona olunye uncindezelo nje egcekeni
umwadi kuthiwa-ke uyabebambe khonokho okungazani kuhambelana national healing okunxanxeba phela ukuthi athojwe so wena ubona zani kuyaphumani khonapho
hayi mina vela ngimthembe umamadi kuthiwa ngubani umohadi anti ngoye-bed bridge lwano owayevele ekhona izitori zakhe ziningi uyazi ukuthi utruste ngabantu kuyabe kufanele ukuthi ungabi le zitori zokuthi ungumuntu oke wambe wabulala omunye umuntu kumbe njani kumbe wadisaphisa omunye umuntu abantu babe sebekwesaba as a leader so izitori zakhe lazo azilamehluko lezabomnangagwa so mina ngokwami sibili ngokubona kwami amboni kuphuma lutho amboni nje singani sazodubeka ukudlula lokho
silifisela umnyaka omutsha omuhle olenjabulo lenqubekela phambili le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezomculo lamhlanje silodiliza uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Udiliza wasuka kwele Zimbabwe njengabaningi elibhekise eGoli ukuyafuna impilo engcono engazi ukuthi ulesiphiwo sokucula. Wadiliza kanti yona indaba yakho yaqala kanjani laso lesi sitifu sakho namhlanje?
Igama lami uDiliza Dondo. Ngihlangane namajida eSteve eYilbro lapho okutholakala khona abantu abaphandayo. Then we formed a group called Steve through we were discovered by uPopstar. DJ Popstar from Metro FM.
Igoli ilomunzima yona nzima kangaka, wangena njani kwezomculo? Ungakukhona osebenza labo na?
I was discovered by Oskito, a Club Visions. bengimthanda kakhulu umhlabeleli engikhule ngimthanda then sahlangana eloko South Africa it took me ngangena ku album ka Speaker it was called Taking on the Wild Side then taking walk on the wild side I did a track there ku Speaker I also worked with Alaska I worked with Awatira I worked with many guys now I'm signed no professor this step right here is called Proper Files
uhlolo lethu uhosa Friday silomhlabeleli wekwaito odiliza lesitifu sakhe bona behlabela besemzansi isikhathazile ingoma yakho le itshaywa njani lona idlalize liphuma nini
see Steve we dropped a track called Umcimbi hayi banyakazise kakhulu abantu bayithanda namanje basayithanda our album is coming out on mid February of course tracks like abo awe ma I'm sure bayizwile abanengu homecoming kuno Juluki Roof the album is called Juluki Roof
ngesikhasa kuna singasehlonga mangoye kuyini ongakutshela abalaleli ongakathayi phansi usiye emzansi njoba nje umatasatasa ukhangela ufuna uhamba
okay hayi abalaleli ngiyabonga nikhangelele album yethu it's coming out next year 2018 mid February this time we won't disappoint akula any change February sayikhipha kuzoba kuzokusazojuluka iroof hayi indaba yokudlala
uhlelo wozo Friday chilo umculo wekwaito ophuma esivevene kodwa udijathunqa kuBulawayo yena sehlala khona le emshishi endaweni eGoli khona leke emzansi ngodiliza lo uthi asambene emcibini diliza u2017 diliza u2017 waza wozo 2018 igama lami ngiyezo Jesus Banda ngimele eStudio 7 ngithi happy 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 new year
ngakehlukani nanzi indaba ebesikhokhela lamuhla abalandeli bebandla lezanu PF party umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuguqula umnotho welizwe leZimbabwe kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo izizalwane zeZimbabwe zithi akubonakali ukuthi uzabe unjani umnyaka ozayo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisa ngo Gibbs Dube.